tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7. Ngolesithathu umhla ka 16 Zibandlela 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi udaniswa yibudlongudlongo obuqhamuke elizweni esithi ukulwisana lokubhidlika kwempahla ayisilo siko labeZimbabwe. Wonta ngabaningi abaswele imisebenzi bathi yikho osokubangela ukuthi bazithole bezondele uhulumende okhona besenza ubudlongudlongo. Umongameli Emerson Mnangagwa uyithekelela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi udaniswe yibudlongudlongo obuqhamuke elizweni esithi ukulwisana lokubhidliwa kwempahla ayisilo siko labeZimbabwe. Umnangagwa ufike kwele Belarus evela kwele Russia uthi wonke umuntu ulelungelo lokutshengisela kodwa lobudlongudlongo obuqhamuke ngosuku ezedluleyo bubi njalo abusoze bakhe isizwe. Mnangagwa uthi uhambo lwakhe lujonge ukuvuselela umnotho welizwe wengezelela isithi akulula ngakho uZulu kumele abekezele kunjalo nje inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights ithi sokufe abantu abedlula abalishumi kwalimala abedlula ikhulu lamashumi ayisithupha lani 164 eHarare kuphela. Inani lasebefile elizweni lonke jikelele linzima ukubuthanisa ngenxa yokuvalwa kobulembu be-intanethi kodwa kobulawayo kubikwa kulabambalwa abadutshulwe bafa ababalisa lepholisa elibikwa ligongodwe ngamatshe. Lamhla ubulembu lokhe bevulwa buphinde buvalwe. Ubikwa amasotsha engena ezindlini ebopha edobha amajaha batshaywa abanye besiwa lapho okuvalwe khona imigwaqo. Bebabuthisa amatshe lengodo ezivale imigwaqo. Abanye babhaxabulwe kabuhlungu akuqondakali ukuthi utshengisela lokhu kuzaphela nini. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Gande uxoxele isiphathamandla sebandla leMDC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda obedobhadobha indawana ezishiyeneyo kobulawayo.
Ngihambile ngafika eChabalala extension ngadlula eChabalala yonke endala ngadlula ngaya eNketha ngibona izitolo lemizi yaseNketha ngadlula ngaya eNkulumane ngadlula eNkulumane shopping center e-complex ngadlula ngangena iphumula ngasesiye eGwabalanda eluveve ngabuya ngentumbane machobana makokoba ekathesense Northend business center yase Northend.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi zonke indawo lezi obhodabhode khona uboneni?
Okwakuqala into ekhanyayo esobala ukuthi abantu beZimbabwe bakhulumile kumalanga amathathu ona lawo aqalise ngomvulo kuze kuzofika namhlanje. Bakhulumile ukuthi hathi asisafuni ukube silokhu siphathwa njengezigqili phakathina kwelizwe lethu. Bakhulumile ukuthi labo akufuza ukuthi besibuse basibusa kuphela ngemvumo yethu. Ngisho ngani ngoba mbonile imigwaqo hayi kuyakhanya la namhlanje sibile ukuthi hayi bekuvaliwe kuvalwe ngamadwala kuvalwe ngento yonke. Mbonile njalo lentambo zamagetsi eziwisiweyo ende lapho ke bebegamula intambo yamagetsi ngilokho ngubone empophoma opposite lempophoma hayi bekuganyulwa intambo zamagetsi zisiwa I think uganyulwa amapholu mhlawumbe alandelanayo afika ku 7 and lawo magetsi sizwa kuthiwa yizo intambo zamagetsi awaya kolukuzene estatehouse sakobulawayo mbonile njalo izitolo hayi izitolo eziningi hayi kulinyaziwe kwagqekezwa kwakhiswa kwezinye indawo kwathathwa into zonke okutshengisa ukuthi hayi abantu bezimbabwe ukuzonda sibili bebezondile
manje amasotsha ke lamapholisa ayabonakala yini kulezo ndawo obhode khona
ngithole amasotsha amapholisa alama roadblock kulawo ma roadblock babe behlezi njalo bephethe imbhobho emkhulu efana lama FN lama AK-47 mbonile njalo imota zamapholisa akade ziborder zilamapholisa akade gqoke impahla zabo hathi eze uniform kodwa bephethe imbhobho emkhulu ama AK-47 kanye lama FN ngasensuka ke khonapho ngathola ukuthi kwezinye indawo zama roadblock lezi bekugcwele lamasotsha ngikhambile ngathola enkulumane shopping enkulumane complex mbona kule moto ezintathu ezibonileyo ezamasotsha sokungani libharaki ngasuka khonapho ngaya entumbane complex lakho sokungani vele kusebharakini ngoba kule moto mhlawumbe ezine ezamasotsha ngasuka khonapho ngithole ama-roadblock amasotsha aqalisela emachobana angena phakathina kwemakhokhoba bazokuba khona emgwaqweni lwanu lobhengula vele lapho kuphuma khona i-town ingena emakhokhoba
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lapho lo Chris Gande we-Studio 7 ewobulawayo kunjalo nje isiphathamandla sebandla le-Mthwakazi Republic Party umnumzana Henry Dube udutshulwe ekhanda ngamapholisa izolo lapho ezama ukukhulumisana lamapholisa akade ephosela intuthu ehitshayo ama-tiergas ezindlini emzini we-Cowdery Park udube ubikwa elimele kabuhlungu uChris Gande uphinde waxoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi umnomsana Mqondisi Moyo.
UHenry Dube ubesendlini yakhe eCountry Park izolo kwasokusiba lamapholisa akade hamba ejika ama-tiergas phakathi kwezindlu. Yena wasebabuza ke laye ephuma endlini yakhe babuza ukuthi kathi bajikelane ama-tiergas njengoba kuphakathi kwabantwana. Basebemsukela ke bamtshaya kakhulu bathe beqeda lapho basebemdubula uhlamvu lwamtshaya ekhanda lapha ablide khona kakhulu sibili sazama imizamo yonke ukuthi kube le moto egijimisa iyamthatha kodwa ke bekungelula ngoba bekuvinjwe iphosa imigwaqo yonke lamasotsha lawa ekhona kwezinye indawo ngiyakhumbula ukuthi kulabantu ade bacele from ukuthi basuke enkulumane ngemota bayemthatha bathola ukuthi enkulumane duzande iros ekha kuvinjiwe amasotsha khona ngale sokulabantu ababili abajujuliweyo saze sayenza i-arrangement yokuthi kube le simuse ku-private hospital sathingasesidinga le ambulance abanye bakwanise ukugijima bayamthathe ebusuku khonapho waseselwatsho ngobusuku
baningi yini eselizwile ukuthi badutshuliwe
kobulawayo so far yibo laba benkulumane engibazwileyo ababili laye uDube esiba ngowesithathu ngathi yibo abantu esengibazwile kwalesi sikhathi lakhona ukuthi inews kazihambi okunye uyabungakwazi ukuthi endaweni enje kuyino sokwenza ke
sikhuluma nje kunjani khona ngapha empophoma
hayi okwakathesi kuthule nje kuthule hhayi akula kugcokozela kangako kuthule nje abantu bazihlalele basezindlini loba nje phambilini kuwadlula imota zamasotsha
umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party lapho ke wexoxa icingwane le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sekudaba lonye iningi labaphatheke ekutshengiseleni okwenzakalayo ngabontanga abasakhulayo uChris Gande uphinde waxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eye-National Youth Development Association umnumzana Liberty Bebe yena-ke othi ontanga abaningi baswele imisebenzi osekubangela ukuthi bazithole bezondele uhulumende okhona.
Ye kukhanya isteya weyilesi sisuke sase sijathulelwa kakhulu ngontanga abatshona behlezi emalolithini bengenzi lutho bethatha izidakamizwa ezithiyeneyo. So sebengani yibo asebe-excited asebengena ezitolo belutha asebeyibo abavala imigwaqo asebeyibo abaqoqanayo bebuthana besiba ngamaqembu bekhanya beyibo asebesifuqa kakhulu i-stairway. So nxa ukhangele kutho ukuthi lokhu kutshengisela ukuthi iminyaka leminyaka le yade sibona ontanga bengenzi lutho sesiqalisa ukubona ama-effects angikhona okuthi ontanga labo abangela lutho lokwenza sebethole lutho lokwenza ngesikhathi se-stairway. Kwezinye indawo sebebhadalisa ukuthi nxa ule mota yakho ufuna ukudlula bakucela ubhadale i-$2 ukudlula. So sebethole futhi la ngendlela yokuthola imali ye-fundraising.
Manje kukhanya bayakwazi yini ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi nxa befuna ukuthi balungisise khonokhu abakusolayo kumele bavote kumbe bangene enhlelweni ezisemthethweni? Bakhanya bayakunanzelela yini khonokhu?
Ukuba kwazi ukuthi benzani, ngibona ngani bayakwazi benzani. Uba le bigger national picture yikho le problem khona. Kule mina ngithe ngibuya ngivela edrobheni ngacina ngisiba forced ukupaka imoto yami empophomanga sengihamba ngenyawo. So nxa udlula bezwa bexoxa ezinye ingxoxo zabo uyakusiza ukuthi ba-conscious of ukuthi kanti kwenzakalani vele elizweni, ngoba kwesinye isikhathi izimoto ade bezibisela emuva uzwa bebuza ukuthi kanti vele yena uyithethe ngaphi i-fuel, uyithenge emalini, kule malini yena yokuthenga i-fuel. So kutho ukuthi bale consciousness yokuthi kuhamba njani, bale consciousness yokuthi ama-challenges abawafaceayo anganani, kodwa ukuthi bayakwazi ukuthi bengawasolva kanjani. Yikho lapho engile problem khona. Ngicabanga ukuthi bona kibo impendulo sokuyi-violence, sokuyikudlakela, sokuyikulutha, sokuyikuthatha, sokuyikuthisa. So i-solution yabo yiyele problem, kodwa i-understanding ye-crisis mbona ngani balayo.
Okokuthi nxa ukhangele kwela kusasa nxa kuvotwa ngabantu abazavota yini njengoba besiza ukuthi iningi labo livote?
Inkinga esilayo eZimbabwe abantu balezizathu eziningi zokungavoti. So ungathola ukuthi ontanga bona labo abanye abavoti ngenxa yokuthi abalazithupha, abalawo ama-identity documents, bengabe befisa ukuvota kodwa iningi labo abavoti ngenxa yokuthi abalazithupha. Kule study eke yayenziwa nje emalangeni lapho ukuthi obulawayo nje kunje kule almost 20-30% of abantu abangenazithupha ngenxa yokuthi abanye ngontanga abalethwa ngomalayitha lamaphepha aqondileyo, abanye ngabazalwa nje emakhaya babuya edrobheni bengena maphepha aqondileyo. So ngisizayo esibili sokuthi abantu abaningi eZimbabwe balokho bengelayo confidence ngendlela okubalwa ngayo ukhetho. So every time election isiba khona kusiba lokungavumelani ukuthi owinile kahle kahle ngubani. Okwesithathu yikhonokho ukuthi iningi labontanga alisaboni i-connection phakathi kokuthi athole umsebenzi le-election. Abakuzwisisi what is the connection, i-relationship phakathi kokuthi namhlanje ngisebenzi ngingavota ngizavuka ngisebenza na. Ngoba ukuvota akuzake kulethe utshintsho olunjalo, akuzake kube ne-impact on the economy. So babesithi hawu kuvota kwangikhona kunceda ngani, ngingavota namhla kusasa ngiyavuka stealing lokho ngifanana. So angiboni bengabantu abazavota. Ngibona ngani bona bacabanga ukuthi i-solution yabo ikhonokho abakwenzayo.
Umnumzana Liberty Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eye-National Youth Development Association.
The national economy is currently confronted with a plethora of challenges which have inflicted untold suffering on the generality of our people. Some of these challenges are genuinely linked to certain fundamentals that ought to be addressed, but also a substantial share of these challenges are artificial. They are a result of deliberate acts of economic terrorism being perpetrated by those in our midst as a nation. ZANU-PF calls upon all stakeholders in the national interest, in particular business, labor and non-governmental organizations to work up in sleeves with the government towards the achievement of a Zimbabwe we all cherish.
Lo ke isikhulumeli esebandla elibusayo elezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo ekhuluma le Studio 7 lapho esithi yena uyakwazi ukuthi izinto kazimanga kuhle elizweni kodwa ke abantu bonke elizweni kumele banike umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuthi lesikhathi sokuthi ake aqondise izibopho zakhe azethulayo. Umoyo uqhubekele phambili esithi yena ukutshengisela okukhona elizweni okwamanje kubangelwe ngumanyano wamabandla aphansi kwe-MDC Alliance kanye ke lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa ezifuna ukudunga ukuthula njalo kuyizo eziphazamisa ukuthula elizweni. Asimuzweni eqhubekela phambili.
The party is aware of subversive activities by certain individuals, political parties, civic and business organizations in pursuit of the regime change agenda. The party will do everything within its powers to protect the people. The party is also aware of a scheme by certain business players to withhold the supply of essential goods and commodities so as to foment anger amongst the citizenry so that they can rise against the people's government.
Lo ke isikhulumeli sebandla lezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo ekhuluma le Studio 7 eHarare lapho ke esithi yena konke lokho kubangelwa ngabantu abafuna ukuphazamisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekwele Russia lapho ahlangane khona lomongameli Vladimir Putin namhlanje uselubhekise kwele Belarus lapho adinga usizo lokuvuselela umnotho weZimbabwe obhidlike okumangalisayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umnangagwa namhla uthe kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe ngesikhathi edinga uncedo lokuvuselela umnotho welizwe emazweni abalisa eleRussia, eleBelarus kanye leKazakhstan lamanye ambalwa. Uthe akulunganga ukuthi abantu abathengisele emigoqweni ngomvulo layizolo babhidlise izakhiwo njalo batshontshe emavinkilini abosomabhizimusi. Ugcizelele esithi kumele kube lokuthula elizweni. Umnangagwa ubike ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi lakhe ukuthi eleRussia lilobelanele leZimbabwe izivumelwano ezimbalwa ezijonge ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Banengi abantu abachothoza uhambo lwakhe, kube khona njalo abanye abamsekelayo. Omunye wabasekela uhambo lolu ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF.
Angimondi kulo muntu ongasukuma ahambe ekwazi ukuhambelize. Ungabona umuntu esukuma ehamba engubaba uyabe siyaphanda, uyabe siyadinga. Njalo ke ngiyakubona ukubona umongameli othi layo yikakuzamayo khonokho ukuthi aphande adinge ukuthi mhlawumbe-ke umkono wethu ungavuka nawo. Ayisiko ukuthi bona ukuvuka kuvuswa ngamazwi amakhulu kuphela. Even amancane amazwi alawo siyakhona ukubana sithole uncedo sisizakale. In terms of imitshina agriculture njengokwazi ukuthi imkhono methu sulikona ube base ku-agriculture kakhulu lala ku-mining ngale amazona lawana akwenza kona kwana ngiyakwazi ukuthi ebelarus ngale liyakwazi le mitshina eminingi kona ngale eyaphuma kona ngale. So konke kona kubana yikuphanda nokudinga ukubana mhlawumbe into zingaba lula i-farming yethu isebenzise imitshina ukwenza ukuthi i-production layo iyande ibe ningi. So mbananta ukuphuma kwababa nxa ephuma emzini engena igusu yabe siyazama ukujimba into eqale ukuthi nxa umuntu ephuma uyamkhulekela ukuthi onakahambe kuhle ukuthi mhlawumbe angajimba aphenduke ejimbile.
Kodwa kulabanye phela bathi wakuhamba kwele China wakhuluma ngama-megadili kodwa kulanto yaphumayo khonapho ungathi ningakhona ukonga amafutshane?
I-China iyafisa ukusincedisa, kodwa ke thina lathi kumele ngabe siyazincedisa sodwa. Manje lokho esikwenzayo angazi kumbe kuyasincedisa kumbe kusibisela emuva na, njengoba ubonile into eyenzakale amalanga amabili adlulileyo lawa. Abantu sebegqekeza ezitolo, angisakwazi ukuthi nakulani bezokubusa ilizwe nxa usuzavula izitolo zabantu ugqekeza.
Kodwa unkosazana Tabita Khumalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi umnangagwa udlalisa imali kaZulu ngokuya emazweni la.
Ubaba otshengisa ukuthi akalandaba labantwana abajiye ekhaya, so ungathi ungekhaya uze kuthiwa umntwana uthise ngamanzi wena uflathele uhambe ebhawa, ngoba uhambo lolu mina kandibona uncedo lwakhona, ngoba ngawe ngumuntu sibilinkokheli ethi khona umhlonipha uZulu athi yena wamvotela. Nga sikhuluma kunjenje nga uliqhumile luhambo waphenduka, ingane uTrump labo wathi zokuthisa khona ngapho wachiya waphenduka. Yena akwenzayo kumangalisayo ozabuya ukuthi ucubungule udubo lolu yikuphi khona ngale. Njalo sizwa kuthiwa uhambe ngendizamtshina lapho kuphuma inkarakata zezimali, hambe akele ingitshele nxa sisizwa kuthiwa kubhadala $70,000 ngehola. Yimalini le mhlawumbe iphenduka eyabe isiphumile? Asola mabondi
uyabuye phetheni,
uzabuye phetheni ethethe imali yonke yokuthi anike odokotela balapha abantu abantu abadudule ngamasolja, uzabuye phethe izandla.
Lokhu busekelwe kumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenodo ezimele yodwa.
Uhambo lolu vele luyafana la ihambo eziningi ezenziwayo azilethi lutho. Ufuna ukuzwakala nje ukuthi kulomnangagwa kodwa akulalutho nix, ngoba abantu balokhu bengabayanga eZimbabwe.
Kodwa-ke siyabona yena uthi ulobelane lele Russia izivumelwano eziningi, njalo-ke i-Alrosa kuhlanyazanisa iphenduka kwele Zimbabwe uthi zelolonga ama-diamond. Wena ukubona njani kwakhe lokho?
Izivumelwano eziningi ezabhalwa ne-Russia eze-chrome zangazilethe lutho, kathi siyakhalakhala ngemali yangaphandle. Bayaletha na imali yangaphandle? Ngabe ingaletha imali yangaphandle awuladlula uhambayo, ngoba ama-diamond avele aphuma kudala kungena mali ezingenayo.
Pho-ke uya ngaphi wena ngokubona kwakho nxa sukhangele khona?
Lokhu vele kuthi ukuthi vele akuqondanga ndawo, ngoba silokhu sikhalakhala ngokuthi akulazimali zangaphandle kwelizwe. Silokhu sikhalakhala ukuthi imali yalapha kayigcinanga, ngoba akula production. Nxa besithi bona imali zingeniswayo ngama-diamonds ligolide, imali yakhona ayibonakali, kutsho ukuthi asiyindawo.
Umnangagwa wethekelele kwele-China nyakenye, lapho alobelane khona izivumelwano ezimbalwa leziphathamandla zelizwe le-China. Kodwa uZulu uthi izivumelwano lezi kazizange zincede ilizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Kips Dube.
Singangangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations Human Rights Commission ibika ukubana sokulebulewe abantu abangamakhulu atobamunemunye 900 kudlakela lokuchasana ngemihlobo kwele Democratic Republic of Congo. Kuthi-ke ele Malaysia lithi kalisoze livumele abadlali bomdlalo wokugijima bakwele Israel ukuthi bangene elizweni lelo kumncintiswano wamazwe omhlaba owenzelwa khona ngale. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asesole kakhulu ukuhlukunyezwa, ukutshaywa, ukubotshwa lokubulawa kwabantu eZimbabwe ngesikhathi uZulu etshengisela ngesimo sezomnotho esesesisibi. La mabandla asexwayise uhulumende kwele South Africa ukuba angenele kudaba lweZimbabwe kungakafiki kusibanga esingalawulekileyo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba ngodaba lweZimbabwe, umkhokeli webandla le-Democratic Alliance umnumzana Musi Maimane uthi akusiso sikhathi sokuthi urhulumente weSouth Africa aqinise ubudlelwano bakhe leZimbabwe ngokuzithulela into zesonakala. UMaimane uthi kufanele urhulumente weSouth Africa aqonde nta urhulumente weZimbabwe ukuze achasise ngembiko le yokutshaywa lokubulawa kwabantu. Le yinto egcizelelwa umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusimuzi Sibanda. Yena uthi imbiko yokuhlukunyezwa kwabantu abayizwa ivela ekhaya ibadabule kakhulu.
ama social media kuvaliwa abantu abanelisa ukuthi bakhulume, siyezwa nokuthi abantu sebeyathunjwa, siyezwa ukuthi abantu bayanyamalala kobulawayo, siyezwa ukuthi amapolice angena emizini yabantu, siyezwa ukuthi kunama helicopter andizayo ebusuku kushaya abantu. Zonke lezo zinto kizinto esingeke sizijabulele.
Lokhu yikho bekukhulunywa lihlekana lezalwane zeZimbabwe ebezitshengisela esikolweni seZimbabwe ePretoria. Umnumzana Simanda uthi South Africa kufanele ingenele ngoba ingazithulela iyo ezathola ubunzima besime sibi eZimbabwe.
Njengabe African Diaspora Forum sithi kubalekile ukuthi uhulumeni walapha eSouth Africa ikakhulu uMongameli uRamaphosa asho izwi lakhe, ngoba akukho indlela enhle uhulumeni ayisebenzisayo, kodwa sibona ukuthi sokuvuke futhi enye igugura hundi mabantu sebeqala kunyamalala.
Ibandla le-Economic Freedom Fighters lalo isole kakhulu ukusetshenziswa kwabezomvikela ukuqeda ukutshengisela eZimbabwe, lisithi kusobala ukuthi uMongameli Mnangagwa useveze ukuthi uqhubekela phambili sephula amalungelo oluntu njengalokho bekusenziwa nguMnumzana Robert Mgabe. Embikweni wethulwele libandla lithi uhulumende wombuso ohlonipha intando kaZulu kufanele azi ukuthi ibutho likhitshwa kuphela ukuyabulala isitha empini, hatshi ukuyalwisana labantu makaza. Inhlanganiso ye-South African Federation of Trade Unions layo ithi ukutshaywa nokubulawa kwabantu kubi kakhulu. Inhlanganiso ithisekela ngokugcweleyo ukuqhubekela phambili kokutshengisela lokukhalala umsebenzi kuze kulungiswe okuhluphayo. Kusenjalo inhlanganiso ebheke ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi loba uhulumende elomlando ukulondoloza ukuthula elizweni akufanelanga lokho akwenze ngodlakela kudutshulwa lokutshaya abantu. Inhlanganiso ethi uhulumende weZimbabwe kufanele avule ukuxhumana kwebulenjini be-internet ngoba kulilungelo lezalwane zeZimbabwe ukuxhumana ngendlela zonke abakhetha ukuxhumana ngazo. Umbiko walenhlanganiso ulandela we-Amnesty International lawo okuxwayisa uhulumende ukuthi angavumele amasotsha namapholisa besebenzisa izikhali mahlayana. Le nhlanganiso isola njalo kubotshwa kwabantu isithi kunokuthi uhulumende aqede isikhathi elwisana lozulu ohluphekayo, kufanele achithe leso sikhathi elungisa umnotho osuwile. Inhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Network layo ithi wesabisa ukuzwa inani lasebebulewe, ukulinyazwa nokubotshwa eZimbabwe ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungathokozi kwakhe ngesimo esikhona. Yona-ke ithi akubotshwe wonke amapholisa namasotsha aphatheke ekubulaweni nekutshayweni kwabantu. Isimo seZimbabwe sesize sathinta imbongi yeZimbabwe uMokhethi Nkomo odume ngelithi umntakana Fred M. Yengwayo wahle waloba inkondlo yesimo esiqhubekayo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Mikhuba bani eligile emva kweminyango ivaliwe, ivuleni leyo mbiza siyibona imboza yenu la ivala imbiza iphuphuma lenzani, aliboni yini ukuthi izaphuma iwucitshe umlilo? Kuvala imingcwele, kuvala ezokuxhumana, kuvala izikolo, kuxoshwa odokotela, kuvala imigwaqo, kwenziwani ezweni labantu? Mikhuba bani eligile ezweni labantu? Athathe siwa phema dododo mkawo besala lifuna ukubenza nabesifazana isilisa singekho khuba bani eligile ezweni labantu? Livalizo ngela kudla, livalizo ngela petroli, livaliza ikolo abantu bengafundanga, livala imigwaqo ngela zimota, mkhuba bani eligile ezweni labantu? Isilonde esisha sivuse sidala, liwavusela namanxeba egugura hunde ebazalini bethu, awakapholi ukugugula amanxeba, the gugura wounds refuse to heal. Senzeni na, soneni na, boneni abangaboniyo, boneni abantu bethu, boneni obamkhulu.
Lo ke imbongi yethu, siyalibonga ngokulalela kwenu oselivalelisa Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.